so-ke lidingani kithi basibuza lo mbuzo abantu. Kodwa into ekhona nanga, ukungena kwama-bond notices kumarket nalowo mthetho esiwubhodelayo izinto ezimbili ezehlukeneyo, kodwa kuyizinto ezivila ngentowane. Uhulumende u-introduce ama-bond notices esebenzisa ama-presidential powers. So-ke lo ngumthetho ozimeleyo omihodwa owenza ukuthi ama-bond notices etholakale esekhona ezi. Kodwa umthetho owamandla kapresidenti usebenza kuphela okwenyanga ezi-6. Ungadlula inyanga ezi-6 lowo mthetho uyabusuwekufayile, okutho ukuthi uyabe ungaselamandla. So-ke esikubhodelayo thina yikuyalungisisa lowo mthetho oyi-amendment ye-Reserve Bank of Zimbabwe Act.
Newethu Ncube, wena uthini-ke ngemihlangano le elokhu isenziwa?
Ngokubona kwami umthetho lowo abantu bangaze bathini, angiboni ukuthi kulento ezotshintsha, because sesike sakubona ekuqaleni ukuthi na uhulumende esilayo wezanu PF ma efune ulutho ulwenza ngenkani. Sizabona ukuthi ngesikhathi kumele ukuthi kuyenziwe imihlangano ye-COPAC ukuthi abantu bakhulume into abazifunayo. Sizethola ukuthi vele abantu be-COPAC kade besiya khona bebethola kunabantu abavele bedunyelwe ukuthi bayekhuluma izinto ezithile ezifunwa libandla elibusayo. Akula nto entsha engibona ukuthi mina ingaphuma manje. Lapha kuphela abazama ukukwenza ukuthi benze sengathi lento yabo bayifake ebantwini, kodwa impendulo abavele beyifuna sebelayo. They are just trying to legitimize an illegitimate process. Indaba yama-bond notes asiqalanga namhlanje uyiso. Ngabe kade befuna ukuthi mhlawumbe abantu babe le-say ekuthini ama-bond notes kasetshenziswa kumbe angasetshenziswa. Ngaleso sikhathi beqala ukukhuluma ngawo bengakaze bayafake, bebezolanda abantu bethi sile mcabango onjengalo lalo lalo, singakufaka yini? Masikufaka sikufake ngayiphi indlela? Akuyikho indlela abazathi nxa sebeyafakile abantu bangayala bethi abafuni, bebe sebeyadonsa bethi hayi, njengoba liyalile awusasebenzi umthetho lowo, lama-bond notes kawasasebenzi.
Hayi, sikokudlalisa imali yini sibanda?
Ikudlalisa imali, asokudlalisa imali. Into okusukwethukanise ukuthi i-executive uma ilungisa umthetho wayo wama-sectoral instruments, akukho umthetho obamba ngamandla ukuthi uhulumende ehambisane kuza abantu akalungisisa umthetho lowo. Kodwa singafika ephaliyamende, iphaliyamende iyabanjwa ngamandla nge-constitution ukuthi kufanele ukuthi khona iye-consulta abantu. Kuyanceda ngani njengokutho kukaNcube, hayi kakuyi kunceda lutho, vele nje kujwayele eZimbabwe ukuthi khona noma kungathiwa khona hamba nini abantu bekhuluma abawukhulumayo, akuzake kube nesikhathi lapho eZimbabwe okuthathwa khona imibono lemicabango yabantu ifakwe phakathina kom.
Ukwethulwa kwama-bond notes kunganceda na ukwehlisa udubo lwemali?
Ama-bond notes plakfidisi guys iyo ndlela engayenza ukuthi umkhonomi wezimbabwe lesi nje indlela lena eyokuthi uhulumende nxa yesethe waphelelwa ukuthi futhi ngenza njani, bese sesithi hayi wothi sifake lokhu mhlawumbe ungasiphilisa enye inyanga eyodwa kumbe inyanga ezimbili, bese sithi sokuzama ukubhula nje umthilo kodwa aso permanent solution engayenza ukuthi ama-problems ahlangana nelizwe ekuthele.
Wena-ke Ncube, uyibona njani i-bond note?
Engakutsho ukuthi njengabantu abanethwa lizulu uyagijimela langaphansi kwesihlahla ukuthi uzame ukucatha khona. IZimbabwe ngathi mina ngendaba zomkhonomi welizwe ifana nomuntu ohamba emgwaqweni enethwa lizulu osengagijimela noma ali asesixukweni ukuthi uzame ukuyacatha, njengendlela yokuthi mhlawumbe ivale inkinga yesikhatshana. Yebo, i-bond note lingabe lilungile lona kusiyaphela maybe ikhisimusi kusiza umnyaka omuhle, kodwa njengesixazululo sesikhathi eside ayikho indlela lapho i-bond note elingasebenza khona ukuthi lisisize ngokomkhonomi welizwe. Ngoba ngibona mina ukuthi vele sesihamba kunyawo lolo lesi besihamba kilo ngesikhathi ku-introduce ama-beer stake ngo-2003 ngesikhathi efika ngomnyaka afika ngawo saphefumula kakuhle sathi thina hayi mhlawumbe inkinga iphelile, kodwa ngokuya kwesikhathi i-beer stake laba yinkinga lona ngokwalo. Kungakho i-bond note leli mhlawumbe okwamaviki amabili amathathu amane azayo sesiya kukhisimusi lingathi siza, kodwa ngemva kwalokho kuzoqala futhi inkinga ezintsha ngenxa yokuthi lona livele lisebenza eZimbabwe kuphela. Okutho ukuthi akula mehluko phakathi kwalo le-beer stake. Nxa umuntu esefuna ukuthi mhlawumbe azowoda eGoli, njengoba amaZimbabweans engabantu abaphila ngokuthengisa, uzofuna ukuthi mhlawumbe athole imali yaseGoli uzathole leyo mali kuzokwenza ukuthi irandi libe likhuphuka ngenxa ukuthi irandi imali yabe isifuneka ngaleso sikhathi, kukanti i-bond note imali yabe ikhona ukuthi irandi lelo lithengwe ngayo. Kungakho i-inflation vele izoqala. Lokho kukahulumende ukuthi asitshele ukuthi i-bond note lilingana le-US dollar mhlawumbe okwensuku ezithile ezikhona kungaba njalo. Kodwa njengalalela mina enye ikhithi engiyitholeyo lapho ivele ze-SBC kuthiwa ama-shops amanye asebhala ukuthi already nxa into i-$1.20 nge-US nge-bond note i-$1.50 okuthi ukuthi khona ngokwakho vele yikuqala kwe-inflation.